umhlaba wonke ebelokwesaba ukuthi singagcina sesingena kumpi yesithathu ehlanganisa umhlaba wonke i-World War. Ngoba kunje nje Israel kuzwakala ngani i-Hezbollah lapha e-Lebanon naye kuzwakala ngani isifuna ukungenela empini le Israel le Hamas kuthi le Iran la izwakala ngani la esiyalungiselela kwazi ukuthi mpini yiyani ke Hamas imali. Le Russia kuthiwa ibithumeza indizamtshina zokulwa eduze nje ingani yasikiza nje kuyesaba kakhulu ukuthi kungagcina sekusiba le mpi engasilumathele enkulu kakhulu khona phansi.
Singathi-ke kulungisa njani nxa kulokwesaba ukuthi
kunzima Thube, kunzima. Sibonile United Nations Secretary General laphana kuTerez esithi hhayi kakukhulumisana umlotha abaningi balokhu besithi le okuthiwa yi-two state solution ukuthi Israel le-Palestine behlalisane kuhle khona phansi. Kodwa i-Israel ithi yona ayila problem ne-Palestine, ubudubo kuba yihamazi ngoba ihamazi yesuke yathumba abantu abangama-Israeli yabulala abantu abangama-Israeli. So abantu abaningi sibonile abantu be-demonstrator endaweni ezithiyeneyo nase-Washington DC kukhanya basekela i-Palestine kodwa ngenxa ubuqhiwu lo kwenziwe ihamazi bathi hhayi ihamazi abayisekele. So kodwa kuba nzima khonapho ukwahlukanisa i-Palestine lehamazi.
Ye, siyabona njalo ele Israel lithi lilakho ukuthi lingene e-Gaza Strip khona ngale kuyahlasela phezu kokubhomba konke lokhu pho-ke abantu-ke abasoze befe kakhulu khona.
Hayi, lokho yinto ezabanzima kakhulu ngoba kuthiwa kulama-tunnel ukwembiwa ngaphansi so bakwanisa ukuthi becatshe ngaphansi so abakwaziyo ezokulwa laba bathi yeyi yimpi engathatha okwedlula inyanga ezilithumi ukuthi sibili nxa i-Israel sithi singena emhlabathini waseGaza.